ugatsha olubutha umthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lwasungula uhlelo lokupha incwadi zokungenisa imoto eZimbabwe kwesikhatshana olwama temporary import permit iTIP ebulenjini ngenyanga edluleyo. Lokhu iZimra yathi linyathela lokuzama ukwehlisa inani labatshayeli abafola emngceleni wethiyeneyo belinde ukuthola ama-TIP, kodwa abatshayeli sebekhonone ngokuthi abatholi sizo ebulenjini be-internet bezama kodwa besehluleka. Imizamo eyenziwe yi-Studio 7 ukuthola leli fomu ebulenjini bungqilane lomduli ngoba ikhasi leZimra lisehluleka ukubhalisa abatshayeli ngokupheleleyo. Omunye umnumzana Sifas Chuma uthi laye usekwazama ukuthi athole i-TIP ebulenjini kodwa wehluleka.
Khona nje vele into ebisikhathaza kakhulu uma usiya eZimbabwe emagoda ngamalayini, you know, le system nje ongeke ube yazi ukuthi usuka lapha uye lapha uye lapha, but bebesiphe ihope ukuthi sokune ETIP yabo le khona. But when you go online layo ilama frustrations ayo, it's not as effective ngendlela ebesikhangelele ngayo as it is. We're trying ukuthi sithi get documentation yonke ilungile ukuthi umuntu ahle fika adindisa adlu.
Abatshayeli kumele bangene ngenombolo zepassport ukhasi lapho utholakala khona iTIP, kodwa kwaneliseki okwamanje. Umnzana Carlton Ndlovu uthi kade bethabile ukuthi ukufola emngceleni belinde ama-TIP sokuyinto edluleyo, ikakhulu bekhangele ikhefu elifana lephasika, kodwa ukwehluleka ukuthole lamafomu ebulenjini kutsho into eyodwa.
Kutsho siza kuqhubeka silayina eboda, manje sikhangelane lekhefu eliphithizelayo elifana lephasika asilibonanga. Sithemba lokhu kuzalungiswa masinya abantu bengakayi ekhaya.
Ukuphuza ukunikeza ama-TIP emngceleni yikho kwande ukuphuzisa isihambi okumele zihlawule imali ephakathi kwamadola amelika amathumi amane lamangamathumi ayisikhombisa ukuthi bangene le mota eZimbabwe. Umnumzana Anele Nkomo uthi iZimra bemele iqale ibe lesiqiniseko sokuthi uhlelo lwayo luyasebenza kuqotho ngaphambi kokunxusa abatshayeli ukuthi balusebenzise.
Bekufanele benze bebe lesiqiniseko sokuthi uhlelo lolu luzasebenza. Kuyadanisa ikakhulu sikhangele ikhefu kanje.
Inhlanganiso yeZimra kade ingakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo weStudio 7 owade ufuna ukwazi ukuthi inkinga ingabe ikuphi. Kusenjalo sewuqale ukuphithizela izimoto eziphuma eBotswana kanye leZimbabwe zezimbabwe iningi zithahlana lesihlobo labangani ngekhasi lesikhathi sephasika. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.